Iqiniso ngelokuthi uzibuse waba khona ngo-1980, uzibuse owabantu abamnyama usuka kukhitshwa abamhlophe abanyindezeli ababesibusa ngaleso sikhathi. So kwayenzakala lokho ukuthi ngo-1980 ilizwe lathola uzibuse. So esingakukhuluma ukuthi izifiso zabantu azikatholakali. Lo sesikhangele 39 years uzibuse lo, hayi lokhe kusiya kusiba nzima ngaphandle kokuthi ngabe kuyahamba kusiba lula lapho kusenzakala kusebenzeka.
Esingathi yikho lapho kusilela khona kakhulu ukungaphi?
Kusilela kakhulu kwezomnotho. Uyabona thina sakhula sisithi ungaqeda isikolo uzihambele ema-industry ngale, hhayi utshone usuwatshela ngikhaya ukuthi hhayi mina ngiba ngiqatshile, sengisemsebenzini sengiqatshiwe. Manje kathesi abantu abangasebenziyo baningi ukudlula abasebenzayo. So nxa kunjalo kutho ukuthi laba abalutshana abasebenzayo bathwele esingathi i-responsibility eyokuzama ukuthi bangalungisela abantu abaningi abangasebenziyo. Akusebenzi njalo. So okwemnotho, okwezomnotho, i-economy kakhulu yiyo engiyibonayo ukuthi yiyo eyenza ukuthi izinto zibe lukhuni kakhulu empilweni.
Sesikhangela zona ezomnotho, ungathi uMongameli Mnangagwa yena uziphethe njani? Simqathanisa lo Mongameli Mgabe kulobubelo yini ukuthi kule new dispensation njengokuzibiza kwabo?
Hayi, mina umbono wami abantu laba bavele sibayene sisodwa ukuthi omdala wadedela, angazi ukuthi singathi wadeda kumbe wathitsha, wadedela omunye wakhe. So mina for me, hayi, angikunanzi ngaleyo ndlela ukuthi kulo mathize ngoba lokhe sisehla sisiya phansi.